sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe lelithuba ngibonga uJonga Kantemiri obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-3 February 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
by-election vele ngihlala yenza kuba labantu abalutshwane kuba le-apasa abantu kabavote. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule-chance ukuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lwama-by-election okudinga amalunga edalela ephalamende lamakhansila luqutshwe ezigabeni ezithiyeneyo elizweni jikelele ngokuthula, kodwa kulabantu abalutshwana kakhulu abavotileyo.
Kukabili kungabe either kuyi-factional politics kumbeni sebemdeploya ukuthi vele eseyoba ku-party office.
Obe ngumphathi ntambo obona ngezamawovethi umnumzana Chris Mutswangwa ususwa esihlalweni osekudala imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi ususelweni.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khonapha esigabeni thina kade singakwejayelanga.
Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uChugulu zikhala ngodubo lwamakhanka asihlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo. Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana eleSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi leAfrika kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ozadlalwa namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. I-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwama-by-elections olokukhetha amalunga edalela ephalamende amathathu lamakhansila angamachumi amabili lambili elizweni jikelele luqutshwe ngokuthula kule nani eliphansi kakhulu labantu abaphume ukuyavota. Ibandla leZanu PF lidinga ilunga ledalela ephalamende elilodwa nje kuphela ukuthi lenelise inani lamalunga angaguqula isekelo sombuso, i-2/3 majority. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukhetho lolu lwenziwa ngemva kokuxotshwa ezikhundleni kwamalunga ebandla le-CCC ngozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, okusho ukuthi abamela leli bandla ngabakhethwa nguChabangu lexuku lakhe. Ukhetho lolu luqhutshwa ePhelandaba Chabalala, eSeke, eChegutu, eGoromonzi South lakoZwimba. Izeki iqale ukhetho ngesikhathi kobulawayo esihleliweyo. Onqintisa emele ibandla leZanu PF kobulawayo esigabeni sePhelandaba Chabalala, lapho okwasuswa khona umnumzana Gift Ostalo Siziba. Umnumzana Joseph Chuma utshele iStudio 7 ukuthi banethemba lokuthi bazanqoba lamhlanje ngoba ibandla eliphikisayo lingahlelekanga.
Angiboni ukubona singanqotshwa kukhetho lolu olukhona kuwonke nje amasiko esilawo ilizwe lonke eleZimbabwe. Ngibona ngantu izaphuma inqobile kuwo wonke.
Onqintisa emele ibandla le-CCC ePhelandaba Chabalala unkosikazi Moblessing Tembo ukhala ngenani eliphansi labantu abaphuma besiyavota. Isakhamuzi sesigaba sePhelandaba Chabalala umnumzana Njabulo Nyathi uthi uvotile.
Usivote ngokuthula, azange abone ukudlwangudlwangu, azange abone ukwethuseka.
Isikhulumeli secele le-CCC elabo mnumzana Chabangu umnumzana Alfred Dziruthwe uthi bakhangelele ukubhuqa ibandla elibusayo loba nje inani labantu abaphume ukuya vota liphansi.
Ekade ukukhona namuhla ekhethweni abantu abahamba ngokuningi babo. Kodwa ukukhona ukuthi lathi sizamile njengalokho okade ukukhona ku ground ukwenza khona lokho okukhona.
Isikhulumeli sebandla lezano PF umnumzana Farai Marapira uthi labo bazanqoba badlulise inani le 2/3 majority edalele parliamente bazibusele kuhle bengethuki ibandla eliphikisayo.
Yes, we are very confident and we know that the people of Zimbabwe are going to vote and endorse the party which has been delivering tangible results to them.
Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi kuvamile ukuba ibandla elibusayo linqobe ku-by election eZimbabwe ngezizathu ezithile.
Hayi, by election vele ngihlala yenza ngoba labantu abalutshwane kuba liyaphatha abantu abavota. Abantu bavota nxa bebona ukuthi kule chance ukuthi kungatshintsha phezulu kumongameli.
Ukhetho lolu luqale ekuseni ngehola lesikhombisa njalo lwagqitshwa ngehola lesikhombisa ntambama. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa kusasa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ove ngumphathi ntambo obona ngezamaovethu umnumzana Chris Mutswangwa ususwe esihlalweni osekudale imibuzo eminingi ngoba uhulumende engacaci ukuthi uqotshelweni. Abanye bathi Mutswangwa walahla umlomo ngoba enkulumeni yakhe okubalisa ukusola umongameli Mnangagwa ngokukhetha izihlobo zakhe kuhulumende. Abanye ngabathi Mutswangwa engaba esezaphiwa esinye isikhundla ngoba elokhe lesikhundla sokuba isikhulumeli sebandla lezano PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kukabili kungabe either kuyi factional politics kungene sebemdeploya ukuthi vele eseva ku-party office izano vele antihlala mjokojo kunamaxhego abe eyirana khona ngalo. But ungakhangela kathesi umthwango ongu-chairperson wama veterans, but isisplitile iwo veterans maybe because of that babe sebekubona and at party level kulo muntu responsible for in elite andi sokuleyo veteran league ongayisiyo Mthwango. So kunokhiyana ingxemba yofuna ukuthi kube aligned enye futhi bekuyi reputation ngoba for all along vele iwo veterans anti before and minister of defense.
Yi kodwa abanye bathi okungani kuyasolisa ukuthi uvuke exotshwa ngomgqibelo. Kungani nxa kuyikuthi into obihleliwe ingabanga phakathi kwevi?
Umbuso kalobaba uhlukene kulalwana wayizolo, ubaba lwana wayizolo. Uma uye umnanzelele uyanikwa ithuba lokuthi afake ama-minister, afake izinto ezi-unconstitutional. So ukuthi vele usebenza njani ngabe engxenye sesimuzela ikhuluma nge-strategic ambiguity ngoba ukusebenza kwakhe yena vele laye kuhleze kule nkulu anti uxotsha omunye namhlanje kuyimpela sonto wachatha abanye futhi. So yindlela asebenza ngayo ukuthi uyabungakwazi lokuthi njengelizwe kumi njani kusuka ngaphi kuyiwa ngaphi akuplaneki nje into zakhe zonke isavuka mpuzana.
Ye sikhuluma ngabona labo abaqatshiweyo ubone njani ubabona njani bona labo abasekeli babaphathi ntambo abakhethiwe?
Engingathi hayi ngiyamazi ubaba umhlonitshwa uMarobi. Siyakwazi vele nje umuntu ovela ku-media sekhi. So lapho afakwe khona ngibona ngazathi hayi ufakwe endaweni lapha le-competence khona, but esingakwaziyo kakhulu yokuthi amandla to discharge ulwazi lwakhe uzalinikwa yini lelo thuba ike sesikukhangelele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngehlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela. Izakhamizi zenkayi phansi kwenduna uThugulu zithi ukufuya kuya kusiba nzima emakhaya, lokhu kubangelwa ikuhlaselwa kwezifuyo zinyamazana zendle, ikakhulu impisi lamakhanka. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esenkayi.
Sekukwampunzi Dlamini kulumango, nanku ngoba impisi lamakhanka la asehlasela abulale imbuzi, izimvu, obabhemi lezinye izifuyo emadlelweni kanye lasezibayeni, qede yachathamele inkukhu entangweni loba ezilugwini. Ngalokhu izibaya eziningi sezize zavalwa ngoba loba nini uyabona ikhanka lisekela inkukhu kumbe unyawo lwempisi ludabule phakathi kwemizi. Omunye wasebelothiselo ngumfelokazi unkosikazi othampofu ongomunye wenkokheli zomdabu, wathi wakwenzeka esiqintini semathetshaneni kuphezu kwakhe.
Amakhanka adla egumeni inkukhu, asisela nkukhu, asisela mbuzi, sesizihlalele nje sesingabayanga. Kudle emagumeni, ngikhuluma nje, kudle kuthange, ingalo khuni yomntanami.
Ongusobhuku webhuku lakwamadle udlewu njalo engumfelokazi unkosikazi Agnes Sibanda uthi njengempisi zona kazizili lutho, esazisa ukuba obabhemi du kusigcawu sakhe.
Okungamathole kwenkomo kuyadliwa zimpisi, impisi ibonakala ihamba labantwana khonapha esigabeni, thina kade singakwejayelanga.
Unkosikazi Sibanda uthi umakhelwane wakhe udlelwe imbuzi ezimbili impisi esibayeni, njalo kumnyaka ophelileyo enye njalo imuli kumango munye yadlelwa izimvu eziyisikhombisa busuku bunye.
Yadobha yahamba yakudla yaphinda yaphenduka sembusuku yazathatha lesibayeni esisodwa. Amakhanka angikhulumi phosa, lami nginje inkukhu ngemva komuzi ngapha zinsiba zodwa.
Esinye njalo isakhamuzi semantshololozane unkosikazi Pauline Sibanda uthi izinyamazana zendle zihlasela loba livalele.
Uhlupho lwamakhanka lempisi kuyaphambili, njengamakhanka wona sezekhale ekuseni langama-6 akhala.
Kuyisiloyiso sikamampofu ukuba abelusi benyamazana zendlela ezibasondela eduze bebaxhase, ngoba kungenyanga ngaki izakhamizi lezi zathithibala njalo zibona indlovu eyayidabula phakathi kwemizi kulandela ukuduha kwayo.
Imbuzi sekusele ngambuzi ithula, zasizazi ukuthi zisele ngoba lokhu kusidla kusiya phambili. Singabonga kakhulu nxa singazuza inhlakanipho yokuthi kuvikelwa njani.
Umsakazo weStudio 7 uxhumanela bohlangothi lukahulumende olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, abathi lumbiko wenkayi mutsha endlebeni zabo. Isikhulumeni sabo umnumzana Tinashe Farawe ethembisa ukuthatha inyathelo.
I think we also need to look at the Nkayi Rural District Council as an appropriate authority.
Lokhu asika kubikelwa ngabenkayi Rural District Council, njalo sikhuthazele zakhamizi ukuba zibike ihlupho lezi kibo, ngoba khuluma kunje akula loyedwa oyake asukume ayibika lokhu. Thina sisukumela phezulu kulokhu ngoba siyazi ukuthi izifuyo libhanga labantu, ngakho kufuze bevikelwe.
UFarao ukhuthaze njalo amakhansila kanye labakhokheli bomdabu ukuba balobe phansi zonke lezinhlupho qede bezise ekhansilini ukuze bephathiswe. AbeZimparks bathi ukufuthelana lokhu phakathi kwenyamazana zendlela abantu kubangelwa ukuguquka komkhathi osekudale isimo sokungani kuhle kwezulu lendlala enkulu emadlelweni kanye lokufa kwezinye ngesizathu sinye, okuyikho okwenza ezinye inyamazana zendle ezifana nabompisi lamakhanka zihlahle amehlo zifuyweni njengalokho osokusenzeka enkayi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngesenkayi, nginguNokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyakamukela kweziphathelane labesifazana, linami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa nonkosazana Kethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party, EMRP. Sicubungula udaba lweGugurahundi kulandela umhlangano osanda ukuqhutshwa yileli bandla.
Ngiyabonga sibakazi zabalaleli ngiphumelele ke kunqumo esiphumela ngo ukuthi sina ngokubeka senza international lobbying to approach even ICJ international corruption ngoba okwenziwa ngukhulumende weZimbabwe emebengu emakhoni nangapha asivumelani lakho kusetshenziswa izinduna zakithi kuzazama ukuthi silise ukuthi umbhukazwe wakomchakazi owenzakala komchakazi ubanje njengayo yonke imbhukazwe according to imithetho ye-United Nations.
Siyabona ukuthi kwake kwaba le mzamo esikhathini esedluleyo ukuthi bandla le-MRP libhalele inhlanganiso lezi kwake kwaba lo mthelela yini balalela baphendula
ukulalela nokuphendula yebo kukhona into yonke nje endizayo iyandisa uzokufikela phakathi ehlala khona umhlaba ulalelile uzonanzelela ukuthi igugulo kuvela i-United Nations kulalapho efike khona ukuthi sivume ukuthi igugurawundi wasetilofayibo ngo iZimbabwe Government like inkulumo zabeminista uziyambi ziyambi akade beyibiza i-political setting kodwa sinanzelela ukuthi kufikile ekuthini amazwe asekhuluma ukuthi baba le-genocide somphakazi and there ithe sokuhamba ngayo kumbe sisuba namathelo ngiye and there but I can say ukuthi kuba nezithelo and
kahle kahle kuyini elikusolayo ngendlela uhulumende athi uhlelo lolu luqhutshwe ngayo
okokuqala uzonanzelela mphakazi nabalaleli ukuthi ugrawundi ngesikhathi senzakala amajenalisti ayevaliwe yonke indawo abantu information abayizwayo yileyo eyayikhulunywa kuphephethweta yilabo ababesenza lawo makala nxa sekulungisiswa njengebandla sifisa ukuthi kube yikulungisiswa okujenini kube yikulungisiswa okokuthi kubuziwe bona amavictim abantu bakomphakathi abathekekayo kenesisola bakhona indlela yangikhona ukuthi kuthiwa kuzomele kuyiwe emakhaya uhulumende weZimbabwe uyakwazi ukuthi abantu bakomphakathi kusukela ngawo lawo ama-APs sisabalele sigcwele amazwe wonke abanye bakhathiwe emazweni njengoba sinje am out of the country I report to somebody lami ngikhathiwe ukuthi ngiqalise ukuthi ngiye lapho we are here already ngenxa yakhe uhulumende esenza leyo bucazo sentar okwesibili kusola futhi ukuthi kuthe kuphathwa izinduna ungaphiyananzelela even esigabeni xa kunomuntu osileyo uphephuleweyo akusibona udaba lwenduna
sile nduna umathe egwanda eyabulawa yigugurawundi and umntanakhe manje ukeiso useyinduna yena of which nxa sekuthiwa athathe udaba olunjalo yethi laye ngapha kumele atestify akuvumi
okwesithathu kuyadanisa ukuthi ezinye izidaba nxa sekuthiwa sokulungisiswa ziyathiywa uzananzelela ukuthi umbhasazwe uqaliphele emigrant kubokhokhela phana and uzonanzelela ukuthi ngo-1985 ngo-January bezi-11 novela farmers abadisapia up to now akuzange kwazakali yi-migrant yonke leyo yintaba kodwa nxa kuthiwa iyathiywa
sesikhangela lona udaba lwegugurawundi singathi lophatha njani abesifazane njalo sikhuluma nje lokho kulezinyalo zaleso sikhathi
izinyalo mpakazi zikhona and uhulumende the looks he could have done ukuthi mhlawumbe aqale arelease maybe ama-clinical psychologist beqale bengani kumbe bakhuluma labantu ba-affecteka kakhulu omama abanye bezengulwa yabinsizi baluza i-self-esteem omama bebaphekelele nje baluza even i-identity yethu kakhulu even spiritual kune-spiritual connotation of it whereby imathekelele right now imiphakazizi labomidlandi kungani kulelo bedrot ungakuya kunanzelela khonophana ukuthi abanye babe bathulwa izisuku eziphele imfane zibulawa i-even i-advocated and angered our ancestors so singabantu abamnyama webelive ukuthi kune-spiritual cef eyalethwa kumbusazoza uyathola ukuthi balutshwani omama bebathekelele nje bemidlandi abakwanisa ukuthi besukume bezizwe bengabantu ilimaza kakhulu kwasala sihleke singabantwana abanye kungaziwa ukuthi oyise ngobani ezingulini kunezifiso ezinginenzo kungaziwani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Khethiwe Bebe, isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party. Ebesixoxa naye ubuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Namhlanje uhlelo lwethu sixoxa nomfundisi Busani Zwanda sihlaziya ezombusazwe
Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo umfundisi.
Linjani babugande labalaleli? Sibonge.
Ngeliphi ibandla olibona linganqoba lelo ZANU-PF?
Ngiyawuza umbuzo. Babugande, mina angiyena umuntu we-political party. Political parties, ngibathanda bonke abantu. Ngisupporta wonke umuntu, but angikho into ngama-parties. Ngoba i-political parties ziyasidabula phakathi singumndeni. Ngoba uthi lo ngisupporta lo, lalo ngisupporta lo, sikhona sicabana sodwa, siyasidabula phakathi siyisizwe, siba powerless, siyabulala nasodwa, citheka amagazi. That is the political party. Yinto engazanga ngobuhle. Okwesibili, babugande, mangibuka kula political parties, angiyiboni le yodwa engazikhululisizwe. Le yodwa ngiyibona engazikhululisizwe.
Kungani usitsho njalo?
Why ngisho njalo babugande? Bonke ngiyababona, ngamabona bonke bakhakhanza, bekhankasa, bethembisa this, bathembise this, bathembise this, bathembise this. But angamtholi umuntu okhuluma ngqo le nkinga ebophisizwe. Bonke bakhuluma izethembisa izethe, kodwa inkinga eyiyo ebophisizwe angamtholi okhuluma ngayo. Ngoba isizwe sibopheke emoyeni spiritual. Why? Kwaba le mpi silwela isizwe, ilizwe lakithi, kwacitheka igazi. Sibuye empini sagezwa na isizwe ukuthi silichithile igazi siyolwela isizwe. Sagezwa na isizwe. 1. 2. Kwaba negugu round. After kuhluka iyona iunit sesihlangene, sabuyela sageza na igazi elichithekile na esizweni. Njengoba kubhiza abantu cube igazi liyachitheka, ingozi that this and that, abantu bayabulala, isizwe siyagezwa na ngoba emoyeni kungcolile. Uma singakakulungisi lokho o singakamtholi othi uzokulungisa lokho, anga amboni ukuthi siya kuphi babukane. Ngoba kumele umuntu athi ngikhona ngiyi-political party, owami umsebenza wenza ngizohlambulula isizwe. Ngizofuna umuntu ophiwe ngokomoya, ophiwe inhlambuluko ngokomoya, ophiwe isibane sezwe. Ngizokwazi ukuthi uma ngingena into yokuqala ngizohlambulula isizwe, wonke amagazi acitheka, ngizogeza isizwe, ngihlambulule isizwe. Uma ngiqeda kusihlambulula isizwe, ngihlambulule indawo zethu zamalinda, ngoba kungcolile indawo zethu zamalinda. Singcolile, iqiniso liyafuneka. Ngihlambulule indawo zamalinda. Lo muntu ophethe isibane sezwe akhanyisele lezi dalwa zethu zamalinda ezaziphethe onjelele ezazigayide isizwe. Athi lo party lo mkholo waleyo, athi loba sengihola isizwe ngizobe ngigayidwa izidalwa zizwe kumalinda ethu. Ngizobe ngilale ukuthi kumele sihambe njani, kumele senze njani, kumele lowo muntu nguye ozokwazi ukukhulula isizwe. Nguye umuntu engingathi nangu sethi mtholi uzokhulula isizwe. As long umuntu ethi uyongena agayide isizwe ngumqondo wakhe, ngendlela zakhe. Imfundo yebo inhle, kodwa imfundo yodwa ayikwazi ukusikhulula. Baningi abafundileyo, izetifiketi zabo ziliwe ngumuntu, abona msebenzi, abana nothing. Imfundo ayikwazi ukusikhulula sodwa. Uma singakabuyeli kubuthina bethu, kulalapho kwamosheka khona, akukho lapho esiya khona.
Manje lokhu okutsho kwamalinda kuzanceda ngani?
Wazi indawo zamalinda zalunga. Lezo ndawo abantu bazabuya from all countries besizodinga labo ugayidwa. Indawo zamalinda amatshetha akhulumayo, ngoba so umuntu okhuluma laphana yizidalo ezixhumene kumdali. Amazwe wonke azabe buya, i-tourism izaba la. Manje thina sibhizi siyale Israyeli, sithatha i-tour sithi sifuna i-spirituality, sidinga ukulekelwa ngokomuntu. I-spirituality sila ngithi la, kodwa sivalekile amehlo, si-blinded. Uma sathola lowo muntu, amazwe wonke azobuya, wonke Southern bazobuya bezodinga i-guidance kwindawo zethu zamalinda. Bazobuya bazodinga ukuthi bagayide izizwe zabo. I-tourism yethu izophakama, umnotho wethu uzokhula, sizobuyela sibe powerful. Wokuwabona kuphi isizwe kumele thina sithi siyodinga ama-investors ukuthi bazo-invest ezweni. Why wona ama-investors angadingi thina ngokuthi bazo-investa? Why thina kumele siyobancenga? Yikho bona khona kule problem, khona kumele sikulungise. Ngibonge babugande. Ekokugcina, uma isizwe singezwa ngisigezeliza uma bengezwa lento sike, ngoba kukho politiki engaze silungisele. Kumele silungise umuntu esingumele yilindela le iyezokwazi ukuthi kuphele. Siyabonga.
Lo ke bekungumfundisi uBusani Sibanda ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo.
Kwezemidlalo, iqembu leBafana Bafana elelizwe leSouth Africa lithwele amathemba aweningizimu yezwekazi leSouth Africa kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iqembu elimele izwe leSouth Africa kumncintiswano weAfrica Cup of Nations oqhutshelwa elizweni leIvory Coast lizadibana leCape Verde namhla ebusuku kudingwa iqembu elizadlulela kusigaba sesemifinal. Owamela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yeAfrica Cup of Nations ngo-2006 lango-2008 ubekuThemba Ndlovu uthe okwenzakala ngo-1996 lapho iqembu leBafana Bafana eliphakamise khona isicoco seAFCON sekungenzeka lalo nyaka.
I think South Africa layo has got a very good chance. I think vale chance ngoba even okwakathesi iSundowns iyenza kuhle kakhulu. Idlale kuhle yawina iChampions League.
Umsekeli kamqeqeshi weqembu leArnel uBoka Ndebele laye uthi ukhangelele ukuba iqembu leSouth Africa linqobe eCape Verde.
iSouth Africa izanqoba ngoba inabadlali asebedlale ezingeni lelo okwesikhathi eside kuCup Champions League lakuAfrica Super Cup.
Wayeyintshantshi yomdlalo yokweqa oseyisiphatha amandla somdlalo wenguqu uJuma Phiri yena uthi iqembu leCape Verde lilakho ukudanisa labo abakhangelele ukuba lizanqotshwa ngeleSouth Africa.
iCape Verde abala any pressure, they're not playing under any pressure. So I think you also end up in Norway, you know. Ubabala pressure unlike South Africa.
Umqeqeshi wabonozinti beqembu leBulawayo Chiefs uNkosiyazi Ncube yena uthi ukhangelele ukuba ele South Africa lidlulele kusigaba esilandelayo.
Namhlanje South Africa ngendlela eqalise ngayo iqalise kumhlophe lokho ikhanya izabe ihamba kuhle ukuthi kufika ku final. Sifisela inhlanhla kuSouth Africa nginazelele ungakhangela that combination of Sundowns players mostly it has helped a lot in terms of where South Africa is now.
Iqembu leSouth Africa lisele limele umhlubo lo wangezansi yezwekazi laseAfrika ngemva kokuba eleAngola linqotshwe nge-1 kanyangele Nigeria izolo ntambama. Limpumela itsho ukuba iqembu leNigeria selifinyelele kusigaba sesemifinal ndawonye leqembu leDemocratic Republic of Congo lona elinqobe eleGuinea nge-3-1 izolo ebusuku. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji. Zimbabwe.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi weRumba uMgcini Ndlovu ozibiza ukuthi mfana omutsha yena osethule idlalade lakhe lakuqala elinesihloko esithi itshele nangu exoxalo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ivalwa eCholotho esigabeni kuthiwa kuseGaria. Umculo utholakala kunamba zami namasithi ngiyathengisa kuzonke indawo lapho ngisebenzela khona eGoli. Yonke indawo abasemazweni ngiyabathumela ngefoni endawo ezithiyeneyo. Abalandeli ngibafisela ukuthi benginike amandla ngisebenzisane labo ngiqhubekele phambili ngalela itharente lami engizama elalithiwa yiNkosi. Bexhase labo ngakho lokhu ukuze labo ngingaphela amandla.
Abangathanda ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bonga bufuna mina uyangithola endlini yami WhatsApp, Facebook, TikTok ngiyatholakala number ithi 0658464022.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
Isifiso sami ukuthi bebe yibo abangisekelayo kakhulu ukwenzela ukuthi ngiye phambili. Ngesifiso sami engilaso la ngephupho lami lifezeke ngingapheli amandla ngoba abalandeli babe ngiduduza ukuthi hayi qhubeka usiya phambili benginika khona okukhona ngiba namandla kakhulu ngokuthi labe ngisebenzisane labo.
Nange ke umfana omutsha umgcini Ndlovu wesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ngamafikshane obekwenzakala. Ukhetho lwama-by-elections okudinga amalunga edalela ephalamende luqutshwe ngokuthula lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngoChris Gande, sidibaneni njalo kusasa.